Emcimbini lo okade usesilobela kukhunjulwa labo abayi-11 abacatsha ngesikhathi se-Gugurawundi ngo-1985 bekulabantu nje abalihlekana ngenxa yezinto ze-COVID lezi, ikakhulu bekule muli ezakhonapho ezalahlekelwa yisobo abantwana abaswelakazi nabafowabo balabo balahlekayo. Ubaba uMotsi nguye okade engumfundisi lapho unike ilizwi izakhamizi ngathi imuli zakhona bazolazezinika ithuba zokuthi bekhulume ukuthi kwahamba njani nokuthi bazwa njani almost 40 years after incident le belokhu bengakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani. Abaningi abakhulumile lapho bebekhala nje ngokuthi bona abakufunayo ukuthi bangathola amathambo ezihlobo zabo kumbila bazi lapho izihlobo zabo ezalahlelwa khona ukwenzela ukuthi labo bephosa ilitshe. Ngokunjalo hayi ngathi umdlalo kumbe ngithi asubengasomdlalo ngithi kona umkhuleko lo kumbe isikhumbuzo lesi sihambe kahle kakhulu. Akula nje ngisho into ephambanisileyo loba nje sikwazi ukuthi ilitshe lelo kade kumele livulwe bese litshontshiwe, kodwa konke kuhambe ngendlela kade kumele kuhambe ngayo.
Zona izakhamizi zithini ngokutshontshwa kwelitshe leli?
Izakhamizi ngathi zidane kakhulu ngoba abakhulumileyo bebesithi bona sebele minyaka phoseyon eyi-40 bengelaso isikhumbuzo leso bengazange bahlala imfa, bakhalela labo abacathayo. Bekulithuba labo elakuqala namuhla ukuthi behlale njengemuli zonke ezalahlekelwayo bekhulume ngendaba le. Kibo indawo le ekafakwa ngu-90 plus le bekuzaba isikhumbuzo lapho kade bezafika khona bekhala nxa becabanga imuli zabo, befike labo bebale ukuthi awu kwakulobani lobani. Kodwa-ke akusenzakalanga ngoba isitha suke-ke safika santshontsha iplaki le. Bakhuluma njalo ngokuthi khona nxa uhulumende weZimbabwe engasuye owantshontsha laba abalahlekelayo kwezinziwa kuyini ukuthi khona isikhumbuzo leso sitshontshwe, ngoba bathi bona ukutshontshwa kwesikhumbuzo lesi kuyatshengisela ukuthi kulokwenza lo hulumende weZimbabwe ongafuniyo ukuthi into le ikhulunywe. Yikho ebuyile kumbe ethuma abantu ebusuku ukuthi bezontshontsha i-memorial plaque le. Bakhulume njalo abanye izikhulume ukuthi khona bayezwa kukhulunywa nge-national reconciliation lokuthi abantu bexole, kodwa abantu bazaxola njani into ezinje ziloko zisenzakala? Bazaxola njani ababonelayo bengazange babuya baxolisa? Omunye esinye isikhulume sithe khona sona sizaxola nxa labo abenze okubi, labo abantshontsha izihlobo zabo bengaphenduka bebatshela ukuthi bona izihlobo zabo bazisa ngaphi.
Bebebaningi nabantu abahambileyo njalo kade bekhuluma ngobani amagama abo njalo lokuthi izihlobo zalabo ababulawayo khonapho kade bekhunjulwa bezikhona na nxa kade zikhona ungasitshela ukuthi bezisithini?
Abantu bebaningi phose ama 30 something ukusiya kubo 45 khonale, but njengoba ngitshile ukuthi khona uhlupho kade lukhona lapha these days kule COVID eZimbabwe, i-maximum number abantu engabakhona emcimbini ngabantu abayi-50. So lalabo kade be-organiza belungiselela uhlelo lo bakubeke sobala ukuthi abantu abazafika lapha abamelanga bebe yi-50, ngoba besazi ukuthi mhlawumbe uhulumende angabakhangela esebezama ukuthola i-excuse yokumisa umcimbi lowo ngokuthi abantu bebebaningi. Misa isikhumbuzo lesi sesithi sebeqise inani labantu elivunyelwayo emhlanganweni. Abantu kade bebuyile labo bebekhona, abantu bebhethi likaZulu ofuzwayo uGifford bebekhona njalo umfundisi, ngikhulume ngomfundisi uMotsi ubekhona, uEsincube laye ukhangelela izinto ezamalungelo abantu bebekhona njalo. Ngathi imbulo eziningi mhlawumbe out of four abantu bonke labo bebekhona nxa emede imbulo ezimbili kumbe ezintathu ekade zingekho, but abaningi bakhona bezimbuli lezi abantu abacathwayo bebekhona emcimbini lo.